Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwenze kuseni mthwakazi omuhle ngolwesine mhla ka 15 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungami Linkomo. Ezihamba phambili. Umthethwandaba weHigh Court walile ukukhulula umkhokheli webandla eliphikisayo eleTransform Zimbabwe, umnumzana Jacob Ngarivume, ngemali yesibambiso ibail. Amabandla ezombusazwe athukuthele phezu kwesinqumo sekomiti yepharlamente ebona ngezemithetho esokuthi imali ehlawulwa ngabancintisayo kukhetho ayisoze yehliswe. Izakhamizi zenkayi zithi seziphelelwe izifuyo ngenxa yamakhanka lempisi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba weHigh Court izolo walile ukukhulula umkhokheli webandla eliphikisayo eleTransform Zimbabwe, umnumzana Jacob Ngarivume, ngemali yesibambiso ibail. UNgarivume ubecele umahluli walinkantolo ukuthi amkhulule ukuze aphikise isigwebo asetheswa ngumantshi evela ngekhaya. UNgarivume ugwetshelwe ukudonsa iminyaka emine esejele ngemva kokufunyanwa elecala lokutshotshozela udlakela. Igqwetha lakhe umnumzana Lovemo Maduku utshele iStudio 7 ukuthi kabavumelani lesinqumo seHigh Court. Ngokunjalo, uthe sebezakhweza lolu daba emthethwandaba waphezulu oweSupreme Court. Amabandla ezombusazwe athukuthele phezu kwesinqumo esithethwe ikomiti yepharlamente ebona ngezemithetho esokuthi imali ehlawulwa ngabantu abafuna ukuncintisa kukhetho kayisoze yehliswe. Amalunga alelidale agoqela awezanu-PF lawe-CCC lawo athukuthele ngoba engaphiwanga ithuba lokuhlafuna lolu daba. Athe likomiti ibimele yethule lolu daba ephalamende luhlaziywe ngamalunga wonke jikelele, hathi ukuthi ithathe isinqumo iyodwa iphinde ingawaphi izizathu. Inkantolo ye-Constitutional Court ilaye iphalamende ngeviki ephelileyo ukuthi kusiyafika ngolwesihlanu kusasa kumele ibisivumelene phezu kokuthi yehliswa na limbhadalo. Lolu daba lufikiswe emthethwandaba lo ngomkhokheli webandla le-Nationalist Alliance Party, umnumzana Divine Mhambi Wobe, esithi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibanjwe ngamandla ukuthi yehlise limali ngoba inengi kakhulu. Umthetho uthi labo abancintisa kukhetho lukamongameli kumele babhadale inkulungwane zamadola aseMelika ezingamashumi amabili, $20,000, kuthi abancintisa kukhetho lamalunga ephalamende bona kumele babhadale inkulungwane eyodwa, $1,000. Amabandla amanengi athi akalayo limali. Abancintisa kukhetho lwamakhansila bona kababhadali lutho. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo, umnumzana Sithan Chirodza.
Isinqumo lesi asimangalisi, sihle sitshengise ukuthi iZANU-PF iluhlaza kayihloniphi inkantoli ye-Constitutional Court eyiyo eyenza ukuthi idalele iParliament icubungele leyo ndaba eyama-nomination fees. I parliament ibikhuthazwa yi constitutional court ukuthi ikhangele ama nomination fees onawa kodwa siyazi thina ukuthi parliament igcwele amalunga awezanu PF lawe MDCT abaka Monsora abango yes men yebona laba abavuma bethatha yonke into ekhunywa yizanu PF besenza njengontulo uba ngo yes men abezanu PF so akumangalisi ukuthi iparliament namhlanje siyenza intando kamnangagwa ifaka lawo ma nomination fees adula kangaka
njengoba likhala kangaka Shiroza lisithi kalilayo imali singabona yini lisehluleka ukufilda ama candidates kwezinye indawo ngenxa yokuswela imali
awukathi sasingaze ke sicho ngoba uqathekile ukuthi owathi sisingayimbula amakhwapha yethu siza kuzwa ku elections committee laba abakhokhela idalele lokhetho ku citizens coalition for change ngoba esikwaziyo thina ukuthi bekuvele kuyinjongo yezanu PF ukuthi ivale umoya lo ophefumulwa yi citizens coalition for change uthi uswelakala umoya wokuphefumula njalo kube nzima ukuthi i citizens coalition for change ibe khona nje emhlabeni siyazi thina ukuthi i citizens coalition for change ayitholi imali ngaphansi kwe political finances act njalo imithetho enelisa ukuthi amabandla athole izimali ngaphandle kwelizwe ilukhuni lapha ezweni ngoba izanu PF yona kulula kiyo ukuthi ithole izimali emachayineni lezi ndaweni ezithize so khonokho okwenziwayo yikuzama ukuthi kuncitshwe i-citizens coalition for change umoya okuphefumula
abanye bakhala ngokuthi kuyiwa phambili indaba ye-nomination fees le kumele yesu lwevele ingabi khona kudingwe ezinye indlela kungabhadalwa lutho ngoba lokho yikulimaza idemokhrasi ungathini ngalokho
kuvele nxa into ililungelo loluntu kumele intengo yangkhona ibe phansi kumbe ibe njenge intengo ye postage stamp ngoba phela ukuthi umuntu ancintise whether umuntu lo is not kumbe umyanga kuyadingakala ukuthi umuntu azizwe yena ekhululekile ukuthi afake ibizo lakhe ku ballot paper esesukubona kathesi ukuthi ithuba lelo seliyatholwa yilabo abalezimali zabo is not kuphela lokho yikwephula kwamalungelo oluntu labo abathi bona kumele kukhitshwe intengo le ngibona angani ngavumelana labo njalo ngingathakazelela lokho abakuchoyo ngoba esesukubona lapha eZimbabwe ukuthi iParliament sebeyisebenzisa ukuthi beyenze into ezingayisizo esizakwenza ukuthi abantu abaningi behluleke ukuthi bencintise kukhetho oluzayo
Umnumzana Sidan Chiroza isikhulumeli sebandla le TCC kobulawayo sixoxe njalo lelunga lezano PF umnumzana Belief Gawule laye othi inenga kakhulu limali
singakhangela umumo womnotho welizwe ikakhulu khona imali nje kanje kuleze kusuka imali vele iyahlupha ngoku imali yethu nale imali yabantu yangaphandle kale ekhulunywayo imali enkulu kakhulu inkomo ekhamayo abantu ayabantu yabakhama shule inkomo ukuthi angazi ukuthi kumbe kuyamele abantu bethengisa amadonga abo kumbe bathengisa inkomo ukuze benelise ukuthi bayebhadala imali ze-nomination fee ngoba hhayi so mali eminyane inkomo ungakhangela khona ukuthi imali ezingangama 1000 US dollars imali ezinkulu kakhulu inkomo zenezo ezimele ukuthi ngabe bakhangelile bakubona ukuthi kufanele ukuthi at least ngabe kulokhu imali ezenelisa abantu abanelisa ukuthi bazibhadale ngoba sinanzelele ukuthi akumelanga kube yinto yabantu abalemali kumele kube yinto yabantu njalo ifenelisa njalo kule isikhathi ihulumende yona iyenele ingenele i-subsidize iloku zeni yezimali zenezo ihulumende iyemele incedise ukutheni ikhuwe wonke umsebenzi imali zibe ngaphansi kokuqakathekileyo khona imali lezi phezulu sibi kakhulu le
abamabandla aphikisayo sibona labo bayakhala bathi into le iyenziwe libandla lenu elezanu PF ngabomo ngoba kalifuni bona be-opposition bancintise
lokho nkomo xa into izwe yiparlamente kambe shuwa njengoba sisikhula ma-3 council of state singathi sabe kuphenduka sithi thina kungalokwenziwe izanu PF nxa kwenziwe idale leparlamente angubone ukuthi xa singadala iParliamente izinkomo zezisibambanisa khonapho abathi bona kwenziwe idale leParliamente bakwenziwa idale leParliamente kodwa bengathi bona kwenziwa iZANU PF bona ngani lapho xa sokuthiwa iZANU PF lapho sebelahlekile into eziwa iParliamente ayizonzwa iZANU PF.
Kukhona yini elingakuxwayisa yena uhulumende ngitsho le Zimbabwe Electoral Commission kuyiwa phambili nxa sesikhangela indaba zemali le ebhadalwa ngabancintisayo lanxa nje kungenzeka ukuthi ngempela le kayisoze iguqulwe kuyiwa phambili kukhona elingakuxwayisa yini?
Ikuthi nje inkomo izinto ezinjengalezi xa kuyiwa phambili abantu bayabezikhethela abantu babo xa abantu laba bengasancediswanga njalo kumbe ngamabandla abo kutho ukuthi kuzabakhama ukuthi bancintise ngoba imali abaningi bakhona bazakwehlule ukuthola imali lezo ukuthi babhadale i-nomination fees lezi ngoba okukhona ukuthi njalo kutho ukuthi lezi yindlela abantu sebezancediswa yilabo abakhethayo bese kumele bebajwayele izimali njalo ukuze bayenelise ukuthi bancintise. Xa kungayisayenziwanga njalo kuthi kuzabe kuphelela khonapho kuzaba izifiso kuphela zabantu kuphela kungasoze kwenzakala ukuthi bantu babhalise ukuthi bancintise ngoba iy'mali zakhona zizabehlula iningi lakhona imali zizabehlula sokusiya ngabanye abalabantu njengoba abantu babenzele umuntu nxa esima uyabela abantu abalanda abayibo bafuna ukuthi abe kulaya kuri khonapho lapha khona manje indlela enina mhlawumbe yibo bazazama ukuthi bancedise laba abantu ngoba inshelo yizo ezikhona phakathi kwabantu bona ababafuna ukuncedisa.
Umnumzana Philip Kaule lilunga leZANU PF sixoxela ekobulawayo. Izakhamizi zenkayi ezihlala phansi kwenduna uChugulu zithi seziphelelwe izifuyo ngenxa yamakhanka lempisi. Unokuthaba Dlamini usipha loludaba.
Inyamazana lezi zibikwa zaqala ukuvuka ubhova emizini yabantu ngomnyaka odluleyo zithutsha zivelela emangweni weChangane leGwamba. Kusukela lapho kazibuyelanga ehlathini sezitshona zinquma zizingela izifuyo emakhaya lokalibalele. Izakhamizi zika Ward 19 egoqela iNenda, Manjololozane, Jende leBhuzimili zithi izibaya zembuzi, izimvu kanye leziluku zenkukhu sezivaliwe. Umnumzana Mike Ndlovu oyakhele emathetshaneni uthi wadlelwa izimvu zakhe ezintathu ngomnyaka ophelileyo zimpisi.
Ngathi vuke kuseni lami kwaba lesithulini ukuthi hayi sibele bawuvuliwe. Kuvuliwe kwaba ngasendithi izimvu zami zisabalile ezinye ezile ezinye ezile. Ngasendithola ukuthi hayi zonke zigcwile igazi. Ngathi ngasemounted kathi kwaba nje uhamba njani. Ngathi hayi lingwafi ukuthi ezimbili ezazisekwizimvu zitshotayo. Ngathi lalo mhudu lo ukuthi zihudule zachabisisa ukuthi umgwaqo. Ngasendithola umgogo zale kuncane.
Impisi lamakhankala abikwa echathamela izifuyo entangweni kodwa imvelaphi yazo izakhamizi lenkokheli zomdabo zithi kaziyazi ngoba kuyisiga ebesingazakali. Umnumzana Bona Mahlangu usobhuku ebhukwini leMenda Village laye ukhala ngokudlelwa imbuzi kanye lamazinyane.
Mina sengibheke amazinyane ngabona from last year ngidlelwa amazinyane akwana 9 zimpisi kanye lembuzi ngidlelwa ngamakhanka. Amakhanka vele asesijahle kakhulu ukuthi vele sokuze kusehlwele ukuthi sifuye kudala lapha sikhula thina impisi vele sasezivele eGwamba khonale lapha zange sibe lazo siyamangala lamakhanka abemalutshwane la kodwa khathesi asimaningi ukudlula izifuyo.
Unkosikazi Agnes Ncube Ndlovu walumango uyakufakaza lokhu uthi phezu kwempisi ezithanyele isibaya sezimvu amakhanka lawo asevalise isibaya sembuzi.
Sidlele imbuzi ezingu-8 ngamakhanka konke loku ngamazinyane ungamazinyane vele ambala ukuthi kunganxa yokuthi zazizala amapahla. Izifuyo ziqakatheke kakhulu ngenxa yokuthi izifuyo yizo ezisibangulayo konke engingelakho. Ngabambi inkukhu yami ngiyakwanisa ukuthi ngithenge isawuto ngibambe imbuzi ngiyathenga igogogo ngidlela abantwana ndiyo patazi abantu wane skoro.
Umnumzana Meshack Ndlovu isakhamuzi seMenda ukhala ngokuthi abohlangothi lwezokulondolozwa kwemvelo ngabe bayasondela eduze babancede ngoba nxa sezicede izifuyo zingagcina sezihlasela labantu.
Le nyamazana iyahamba ihambe ebusuku lathi abantu ngenhlubo zethu ezishiyeneyo siyahamba ebusuku le mini, so omunye umuntu uzohlangana lakho ebusuku engakwazi ebuthareke ukuthi ngokuyinja kati yimpisi, then umuntu sokumlimazele osekumbulele.
Ongukansila kuward 19 umnumzana Norman Ndebele yena uthi lolu hlupho lubangelwa ngabazingela okungekho emthethweni asebeqede umbunzi labo bhalabhala.
Esesike sa reporter sakhuluma lasekansileni ukuthi isibanda leso sikhanya sesifuneki asikatholi response.
Isikhulumeli sezimpacts umnumzana Tinashe Farao uthi usehlomise asebenzelana labo ngalesi sehlakalo abengakasizwa, ecizelela njalo ukuba uphenyo luza kwenziwa izakhamizi zibikelwe inyathelo elizalandela. Amagqwetha aweZimbabwe Environmental Law Association athi uhlupho lokufuthelana phakathi kwezinyamazana zendle nabantu lokhu lukhula, lokhu kwaqala ngomnyaka ka-2016 kubangelwa isimo sendlala edalwa yikungani kuhle kwezulu ngenxa yokuguquka komkhathi, ukuzingela kanye lokuswelakala kwamanzi. Uhulumende ekuqaleni kweviki uveze ukuba usesungule uhlelo lokukhangelisisa umthetho we-Wildlife Amendment Bill ozaxazulula ukuhlalisana kwabantu lenyamazana zasendle njalo ukhangela indlela uZulu angathola ngayo inzuzo kwezendle. Lesi sinqumo silandela ukufa kwabedlula amachumi phose ayisikhombisa 68 ngomnyaka ka-2022 lokufa kwabalichumi lanhlanu solekho umnyaka lo uqalile bebulawa zinyamazana zasendle. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Live ithi umthethwandaba izolo ulaye ukuba kubotshwe uRobert Mugabe Jr. oyindodana kamoya uRobert Mugabe, yena wagenqulwa esihlalweni libutho ngo-2017. uRobert Jr. wetheswa icala ludlakela. Incwadi yokuthi abotshwe le yethulwe inkantolo ngemva kokwehluleka kwakhe ukuza emthethwandaba njengobe kuhleliwe. Iphephandaba leChronicle lona lithi eleZimbabwe selisenelisa ukubalekela umthelela wezijeziso zeMelika lamanye amazwe angempumalanga ngemva kokusungula ubudlelwano obuqinileyo lohulumende wakwele Belarus laye owetheswe izijeziso zenotho iMelika. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 njani, yalibulisa nonke basakaza abahle. Ngihlala edabweni ngithi mina ngiyezwa mpela bekhuluma ngoJob Sikhala ukuthi uyenza amakhesi. Kanti uJob Sikhala ngabe wayenza ikhesi edlula ekaMnangagwa loChiwenga noSimba Makoni nabo bonke abayenza i-grand plan nokubulala amaNdebele ongakaze nje ngisho kuye la ku-international kothi nje ukuthi kuyokhulunywa ngakho. Thina nje abantu bakamthwakazi sonke nje from Midlands kusiyafika eVictoria Falls siyeyiswa kahle kahle. Angazi okithi akula madoda okanjani angazi, ngoba ma ngithi ngiyabuka nje ngibona abantu beMashonaland bayazenzela kithi, bayazenzela namba nabokasikuwere bathi bona umqondisi akabuye baye bajoyine bazomenza uvice president, okubonisa khona ukuthi thina sibonakala nje singabantu abangalancedo abangeke bezimele. Lina Joseph Chuma labo Malaki labo Gawule lisibisele emu emuva labo Obed Mpofu labo Jonathan Mbali lisibisele emuva ngokukhuluma amagama ukuthi thina akumelanga nje sivuke nje sizimele singumthwakazi ngoba lina lifuna ukuthi sime singizani phezu kanti ladlani khona ngale yini elayidlayo engakho.
Sanibonani studio sivele ninjani, thina siyaphila. Sizabe siloku sikhuluma loku bengafundwa ama-message ethu in time. Kodwa ke ngizabe ngiloku ngibuyela ku-one message ukuthi kanti abantu bezanu PF bona yiphi into abazake bayivuma ukuthi hhayi siyizanu PF siyazama lathi njengohulumeni. Ngoba manje makuloku kugxekwa amaqembu aphikisayo namazwe ama-western countries kodwa umnotho lokufadalala ezandleni zabo. Imbasensiya according endaweni yokukhwela kwezinto bona awabo amashopu achiphi na a-under izikhulu zezanu PF njengoba labo siphatheleni bengababo ama-minister ezanu PF abayibo futhi abaqeda amandla edola leZimbabwe amandla kodwa begxeke amaqembu aphikisayo. Ake lifuzele bona ogawule nabochuma nabo malaki lapho ukuthi ezabo izitolo imbala kwayena umnankafa uthi naye engumnankakwa kasazifuni yini kugovernment ngoba kuthiwa abamabhizinisi bakhweza ngoba befuna ukukhipha ibandla elibusayo. So nabo abayizikhulu zezanu PF abamashopu ugovernment okhona obviously phela nabo kabasamfuni kuthi ukuthi asikubekeni kanjalo kwayena umnankakwa kuthi ukuthi kasazifuni engileqinisa ukuthi naye unawo amabhizinisi eZimbabwe. Olisiphatheleni laba okuthiwa nga mukambo wensida waye singababoni bebotshwe.
Salibingelele emsakazweni sakho ngakhulu umsebenzi silusize kakhulu ngokuzwa imali ezingaka ezifuneka kubo president noma opposition ezifunwa igovernment yezanu ukuthi izanu PF yona ngoba iyathola imali yonke indawo batshontsha igold batshontsha idiamond yonke imali elizweni yabo akukho nzima kona ukuthi noma kangayibhadalanga leyo 20,000 ubani ozababuza ngoba la ma-opposition kumele bebhadale imali under kugovernment yabo yezanu naleyo yikuphi lokhu esazalwa amazwe wonke othiwa upresident ubhadala 20,000 for ukuthi amele abantu bakhe bake bakuzwakukhona ukuthi ukhansila umember of parliament ukhipha imali engaka ingama-US dollar elizweni elingala-US dollar. Sicela ukubuza kube ubonabo abezanu bonke nje laye upresident wezanu ukuthi sicela ukubuza ukuthi ama-20,000 US dollar la afuna kuma-opposition uthi bawathole kuthi wa industry kanayo akulayi i-1,000 US dollars ayikhuphela eZimbabwe lona nje i-US dollar alikho. Indaba engathi abantu abamela abantu bezokubhadala ngangemali yakhe le wayifakayo ibhondo la yini esefuna ama-US dollar uthi aphume leyo moto. I-government ezanu bayibona yini abantu bakamthwakazi ukuthi corrupt kanjani abazazi ukuthi bafuna ngaphandle bafuna nje ukuthi kube yi-one party state ilizwe libuswe yibo kuphela bengala direction.
Studio 7 ikhona njani? Hayi thina siyashona siyashona Studio 7 lami ayikibalwe yami phela i-audio Studio 7 ayikibalwe nami ngithumelele yami i-audio ayifundwa nami ngiyacela kuyimfundo nami nami kuye ngizwakala emsakazweni ngiyacela bandla. Ya mina into engimazayo ukuthi ngivele ngihlale phezu kwedaka into engimazayo ukuthi lo yena umongameli welizwe leZimbabwe uyabe ethi abantu bakhweza intengo ilawa amabhizinisi bangakwenza kanjani ngaphandle kwengalo yakhe yomthetho wakhe lo awufakayo yena ngoba yena bezenzela ngithi lapha bezenzela kumanje ushetsha abantu imali eningi abamandla aphikisayo ukuthi bancintise ngendawo zokuthi yazi ukuthi yena uzotshontsha imali afake isikhwame afake lapho la idingeka khona laba akukho nabazoyitshontsha khona ifo bazothi bathi uzobabopha futhi angithi. So into ekhona nje ukuthi sibheke ukuthi siyancindezelwa sinezizalwane sezibabo siyancindezelwa kakhulu kakhulu njalo le nto yenzayo le ayikho emthethweni ayikho emthethweni nalo mthetho wawo lo abawufakile lo ongacaci lo obhedayo ibona abawufakile akusukuthi inokhontra ila madala ephalamente kodwa uyena ufakile lo mthetho baceda ukuphasise khona le madala emaphalamente ukuthi makusetshenze ngale ndlela ceda yena besihlehlele emuva siyenza ngathi kuthiwa yilaba abasebenzisa umthetho izekhi yabo enale izekhi yabo le eyiye enokhonjani ubawenisa ngazi ukuthi ubanika malini ngoba kuyacaca ukuthi inikeza imali.
lawo bekungamazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp. Lawo mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Kusukisela uhulumende wele Iran ingena embusweni ngomnyaka 1979, usethese amacala achiyeneyo agoqela ucinezelo, uphathisa labo abalwa becatsha abedlulisa amalawulo ama-terrorist emazweni edlula angamashumi amane emhlabeni jikelele. Ele-Iran liphatheke kulobu bubi ngendlela ezithiyeneyo ezigoqela ukusetshenziswa kwebutho lomanyano o-Islamic Revolutionary Guard Corps kumbe IRGC kanye lele-The Ghost Force ngomnyaka ka-2019 kugatsha olubona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba olwe-State Department luhle lwafaka i-IRGC kuluhlu lwama-terrorist ababizwa ngokuthi i-Foreign Terrorist Organization. Unobhala ogatsha lwezemali olwe-Treasury Department lalo lwabeka leli butho le-Iran kuluhlu lunye olwe-Foreign Terrorist Organizations. Elemelika lizimisele ukwenza uphenyo lokuveza amacinga amabi kahulumende wele-Iran ukuzama ukudunga ukuthula emhlabeni jikelele ngokuvimba imisebenzi yabe-Islamic Revolutionary Guard Corps. Kusho unobhala wezobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba u-Secretary of State Antony Blinken. Mhlangula 1 uBlinken wazise ukuba elemelika selibeke amazwe ngamalunga wonke awe-IRGC QFF abikwa esefakwe kuluhlu lunye ngoba esetshenziswa ukuhlasela abadabuka kwele-Iran asebehlala kwamanye amazwe ukuhlasela iziphathamandla zebutho zelemelika, izizalwane zemelika kanye leyinye inkampani yendizamtshina yabantu abaziwa ukuthi basekela uhulumende okhona manje. Kulezi ziphathamandla ezetheswa izijeziso zomnotho kulo Sharam Posafi lo Mohammed Reza Ansari. Embikweni owethule lugatsha lwezemali uhulumende weMelika uthi uPosafi lo Ansari yibo abenza imizamo yokufuna ukubulala abake baba yiziphathamandla zikahulumende ngomnyaka odluleyo oka-2022 ngoNcwabakazi. U-Ansari ubikwa wabotshwa ngesikhathi ethunywa ukuzobulala inzalo yele-Iran eyayisaziwa ukuthi ilemibono ehlukileyo likahulumende walelo lizwe eyayisibalekile elizweni yaya kwamanye amazwe ukugoqela lalezo ezisemelika, ezise-Middle East, e-Europe lasezwekazi le-Africa. Kuzoba lo Hussein Hafez Emini ongumnikazi wenkampani yendizamtshina eye-Ray Airlines ayisebenzisa ukuthola ulwazi labantu abayabe bebalekile elizweni bayaphephela kwele-Turkey kanye lokubathumba ngalezi ndizamtshina zakhe besiyabulawa. Abanye njalo abaphansi kwalezi zijeziso nguRoala Bazgandi kanye lomqondisi wohlangothi lwabachuphi uChief Reza Seraji. U-Secretary Blinken uthi wonke amanyathelo lawa esiwathathayo ajonge ukukubeka sobala ukubana elemelika lizinikele ukuveza bonke ububi obenziwa nguhulumende wele-Iran lokuzama ukuvikela labo ayabe bephephele kwelemelika bebalekela lobo bucindezeli.
Lawo ke bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Zisa kuphela ngokugibela bemsola ehamba le 4 Sunny Sounds. siziphethe ngebe sihamba phambili. Umthetho ndaba we High Court walile ukukhulula umkhokheli webandla eliphikisayo eletransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume ngemali yesibambiso ibail. Amabandla ezombusazwe athukuthele phezu kwesinqumo sekomiti yephalamende bona ngezemithetho esokuthi imali ebhadalwa ngabancintisayo kukhetho ayisoze yehliswe. Likhumbule zikhona mthwazo omuhle eza kusihlwa ngowafast 7 asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa litshone kuhle yimi untungamili Nkomo.